leBotswana aseqale phezulu kokunye umkhankaso wokubamba labo abangela maphepha okuhlala elizweni ngokusemthethweni. Njengenjayelo, sizalithulela eziphathelane labasakhulayo lilontungameli inkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi lilomhlangano lenkokheli yalo okuhlaziya inhlelo zaleli bandla andubana lingene ebantwini ngendlela yokulungiselela ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Edwin Dlovu, isikhulumeli somsekeli kamongameli waleli bandla, umnumzana Sam Siphepha-Nkomo.
Lapho esizabe sisiyakhulumisana khona ke sikhangele amadokhumenti ethu nalayo esilayo o-arrest labokhofi, sibone ukuthi kambe amadokhumenti ethu lawa azwisiseka yini, ama-members ethu e-province ayenelisa yini ukuyachasisa emphakathini. Ngoba-ke sisuka lapho sifuna ukungena-ke ebantwini senze ukuthiwa i-recruitment-ke abantu sibathengise-ke ibandla lethu ukuthi selikhona, ibandla lifuna ukuthi ngo-2018 li-contest-ke i-election ezabakhona-ke singene embusweni-ke nxa kusenzakala nxa abantu besikhethile.
Kuyini okunye okumqoka ibandla lakho elikhangelele ukukwenza kungakayiwa kukhetho lika-2018?
Ye, mase singenile-ke ebantwini-ke sabumba-ke ama-branches, ngoba kathesi sikhuluma kunje-ke sibumba amawadi. Mase sibumbile-ke ama-branches-ke sabona ukuthi ama-structure siseme kahle, sesizaqalisa-ke ukukhulumisana lamanye amabandla sikhangele ukhetho luka-2018 ukuthi kambe madoda singabambisana nini, singenza lakho kuthiwa i-coalition ngesilungu na, ngoba ibandla elilodwa kungaba nzima-ke ukuthi likhiphe i-ZANU-PF.
Sesikhuluma ngebandla le-ZANU-PF siyananzelela ukuthi imihlangano kankosikazi Grace Mgabe isiqalisile.
Ngomnyaka ophelileyo uGrace uthe ibhoda kanje bekule njongo yokukhipha-ke uJoyce Mjuru ukuthi abe ngu-vice president. Kathesi-ke siyakunanzelela thina ukuthi kubhoda abakwenzayo yindlela yokuthi umnankagwala angatholi-ke lelo thuba lokuthi abe ngu-president athathe indawo kaMgabe. Nxa Mgabe njengoba simbone seluphele sekugwenxeka esehambe siwa lapha lalaphayana, kuyakhanya ukuthi hhayi ilanga selizatshona. Yikho-ke ukwenza kukaGrace Mgabe kuyatshengisela-ke i-tribalism ehlala sikhuluma ngayo khona kubandla le-ZANU-PF ukuthi bamkhangele njengomkaranga. Kabafuni ukuthi kube umkaranga-ke ozakusala-ke ephethe intambo, bafuna-ke umuntu abazamthemba, bafuna-ke umuntu ozabamzezuru. Kodwa-ke yena-ke angabe eqinisile uGrace Mgabe, kunzima ukuthi yena angene laphana ngoba kuZANU-PF ubukhokheli uhamba nge-hierarchy yakhona, yena-ke ukhathana. Kunye sikhathi banganinika-ke umphoko owakithi esindebeleni ukuthi abambe mbijana, bese bedinga-ke omunye ufayisi owengumzezuru abazama ukwenza-ke oGrace Mgabe le-G4.
Wonke amabandla libona ingani lizayo mnqoba njalo umongameli Mgabe, kuyini okuyabe sokutshintshile?
Akuningi okuzabe sokutshintshile. I-ZANU-PF sokuyikufa kwayo, ngoba-ke ngendlela-ke abakhiphana ngayo ezikhundleni njengoba sesiqalisile ukubona eManicaland bekhithwa, kukhanya kabhoda indawo zonke emashonaland west bakhitho zihambi. Ibandla selifile-ke le-ZANU-PF selidilikile phakathi, ngoba siyananzelela ukuthi bakhona abaphuma-ke lo Joyce Mjuru, bakhona-ke kathesi nxa umnankagwa bangakhithwa kusho ukuthi-ke ama-weavels wonke abakamnankagwa abe sebephuma ku-ZANU-PF. Nganjalo-ke nelisungela umnankagwa kusho ukuthi le-generation 40 layo izaba lohlupho. So silibona-ke ibandla le-ZANU-PF lidabuka phakathi, thina-ke kube i-advantage kithi-ke sifumele sisebenzelane ndawonye sise sithole ithuba lokuthi siyikhiphe i-ZANU embusweni.
Lowo ngumnumzana Edwin Dlovu, isikhulumeli somsekeli kamongameli webandla le-People's Democratic Party, umnumzana Sam Siphepha-Nkomo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ngesikhathi iningi lezizalwane zeZimbabwe elihlala kwamanye amazwe lilungiselela ukuphindela ekhaya ukuze libe lemoli kanye labangane ngesikhathi seKhisimusi, amapholisa eleBotswana aseqale phezu kokunye umkhankaso wokubamba labo abangela maphepha okuhlala elizweni ngokusemthethweni. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi iningi silungiselela ukujabulela ikhefu leKhisimusi emhlabeni jikelele, lesi yisikhathi esesiphenduke saba yisokugendla kwamazinyo kuneli eZimbabwe eliseBotswana elingela maphepha abavumela ukuhlala kulelo lizwe okusemthethweni, kodwa belesifiso sokuhlaba ikhefu besiya ekhaya njalo bezaphindela ngemva. Amapholisa kulelo lizwe asesungule umkhankaso abawuthi ngokwehlisa ukudalwa kwamacala ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Lokhu kuguqala ukubapha beZimbabwe abangela maphepha okuhlala elizweni. Ngesikhathi lesi noma abalesifiso sokubuyela ekhaya bazithola sebebanjiwe bavalelwa esitokisini ukuze bahlawule andubana bakhululwe. Umnumzana Jethro Ndlovu uthi okuzizwa ubuhlungu ukuthi noma bezama ukuphuma eBotswana batholiswa nzima.
Ya, lesi sikhathi esingathambanga ukuthi abantu bekhaya esingela maphepha. Umumo kawuthambanga siphili. Lokuhamba okuhambeki noma usithiye ekhaya bayamisa ibhasi belehlise sebelihambise emaphoyiseni. Nomanje ukuzihambela edorobheni akusahambeki.
Kukanti usenzeni moyo uthi isikhathi esinzima kibo lapho bezama uyahlana labanye babo ekhaya. Uthi amapholisa kumele abahlawulise kodwa abayekele bephume elizweni. Hathi kubabopha lokhu yabavalela enkambeni.
Kunzima ukuhamba ezitridini ngalesi sikhathi somnyaka ngoba kulakho ukubotshwa lanxa uzama uyagada ibhasi usithi usuphindela emuva kwele Zimbabwe bayakukhipha phakathi amapholisa.
Umnumzana Andrews Banda yena ohlala edolobheni leHabron uthi uhlupho yikuthi amapholisa ayathola indlela zokubahluluza ngesikhathi bezama ukuya ebuyela ekhaya.
Uduwo solukhona yikho khona ukuthi lanxa ulesifiso sokuya ekhaya uzafica ukuthi amapholisa mabe kufica usithi hayi sengisiye ekhaya bayakuvimbezela bethathe beyokufaka entilongweni bedibhadala ifayini kumbe bedinge nje indlela zokukufrustrate ngakho ubusuzibuza ukuthi indaba engancedisa ukuthi ngizihambele ekhaya njengoba sengivumile ukuthi sengifuna ukuya ekhaya.
Isiphathamandla samapholisa eBotswana umnumzana Kyabetsi Mahope uthi umkhankaso wabawuphetheyo wenziwa ngenhloso yokwehlisa inani lamacala adalwa isikhathi sekhefu lekhisimusi. AbeZimbabwe abangena kwele Botswana ngekho emthethweni bazithola begconwa amacala amaningi adalwayo ikakhulu awugqekeza ezindlini. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Lanxa kulendlala ezigabeni eziningi zelizwe, izakhamizi zeBhinga zithi uhlupho elibhekane lazo luphindwe kabili ngenxa yembali yokususwa kwabo endaweni yabokhokho babo, kukanti bengatholi inzuzo ngenhlelo eziqhutshwa emfuleni uZambezi. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo lomela iBhinga North edalele ePhalamende, umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
IBhinga kusukusela ngo-1957-58 lokhu silohlupho nohulumende oyabe ekhona ngaleso sikhathi eZimbabwe. Kungakakhiwa idamu leKariba, abantu besitongeni, abantu beBhinga sasihlala emakhunjini omfula uZambezi, silima umnyaka wonke, sithola ukudla isikhathi sonke. Kodwa ngenxa yokuthi kwasekufunakala ukuthi kube nogesi ngaphakathina kwelizwe lonke, sakhitshwa kuZambezi sasesiyafakwa endaweni ezithiyetshiyeneyo. Indawo eningi yakhona iyindawo leyana elethebethebe engasondawo yokuthi abantu banganelisa ukulima. Kuyindawo njalo eyingenamanzi eyomileyo. Uhulumende wathembisa ukuthi amanzi azalandela abantu esuka kuZambezi esiza emizini yabantu. Kodwa kuze kube namhlanje uSmithi waphuma wahamba akazange ayenze lutho. Kwangena uMgabe ngo-1980 kathese siyafika njalo iminyaka engamashumi amane kakwenzakalanga lutho. Abantu beZimbabwe lokhu bethola amagetsi avela eKariba, okuyikuzinikela okwayenza abantu beBhinga ukuthi besuswe ngale bephanjaniswe impilo yabakade beyiphila ukwenzela ukuthi ilizwe lonke lithole ugesi. Labantu abahlala amakhilomitha phose angaba ngamashumi amabili okusuka kuZambezi kodwa bengela amanzi okunatha, amanzi bawathola kuphela ngesikhathi sezulu njengakhathesi.
Yikho yini okubangela ezinye inhlupho ezikhona lamuhla?
Yikho okubangela inhlupho eziningi ngoba khathesi lapho abahlaliswe khona okwakuqala, xa sikhuluma kanje sikhuluma ukuthi kabanamanzi okunatha, abanamanzi okwenza umsebenzi. Akula mputhuko ongayenza ungumuntu ohlala endaweni engelamanzi. I-development yonke ifuna amanzi, yinto yakuqala. Xa ungelamanzi akula lutho ongalwenza. Ukulima ngamanzi, ukwakha ngamanzi, everything, into yonke nje ifuna amanzi. So yikho okubangela ukuthi ukuphumelela kwesigaba seBhinga kuphuze ngenxa yokuthi ngasilamanzi. Indawo lapho esafakwa khona indawo leyana engakwanisi ukuthi isinike ukudla okuningi because indawo elithebethebe. Ezinye zakhona zindawo ezingamatshe, uyakwazi ukuthi enye ingxenye yendawo yethu ile-National Park lapho ezingakwazi khona ukuthi singene sithole lutho. Inyamazana bayabulala, bayathengisa, bayathatha behambise eChina, kodwa akunalutho olubuya edinga. Sibona kusiyadevelopha ezinye indawo, kodwa lapho kuphuma khona izinto zingalezo singatholi lutho. IVESA iyacharja amagesi every day, abantu basebenzisa amagesi eZimbabwe, akula ngitsho lesenti elibuya edinga. Imali yonke ephuma kuVESA khona ngale iya kwezinye indawo, kodwa ngale sina lapho esikhona khona lasiyibona. Ukhuluma kanje sikhuluma ngokulima, babhizi abantu basemasimini, bayaphendula umhlaba, bayacenta, kodwa inhlanyelo lokhu kusukusela ngo-1980 ebhinga kasazi inhlanyelo evela kuzathu. Ke yabuya inhlanyelo eyabibuyile nje ilanda bona labo abayingcosana abasekela iZANU-PF, hathi abantu bonke bebhinga.
Kuyini okungenziwa ukuthi abantu bebhinga bethole imfanelo zabo?
Kufuze kwenzakale, kungaphuza ukuthi kwenzakale, kodwa kufuze kwenzakale. Okwakuqala okufuze kwenzakale ukuthi ilizwe linanzelele ukuthi lithola ugesi ngenxa yokuzinikela okwa isacrifice eyenziwa ngabantu bebhinga. Ngenxa yalokho-ke sikhangelele ukuthi phakathina kwemali ephuma emagesini kufuze kube le particular percentage ephumayo isiya developer isigaba sebhinga.
Lowo ngummeli webhinga North edalela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Sizaqhubeka ngalingxoxo lomnumzana Sibanda ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo, sizwe ukuthi yiphi imizamo ekhona ukulungisisa lolu daba. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngikobulawayo ngixoxa lo nkosazana Caroline Mazo. Ngiyakwamukela kuhlelo Kero.
Ngiyalamukela lami lonke elilaleleyo.
Ye, kunjani kontutu ziyathunqa?
Kontutu ziyathunqa kunzima. Akula msebenzi, nangawo le msebenzi awubhatalwa lapho yakusebenza khona. So vele ungaze uqeda isikole, uqeda ukufunda, imisebenzi yangkhona ayitholakali. So kuyabe kufana lokuthi nje akungela lutho nje empilweni yakho.
Awusebenzi?
Bengisebenzela enye ikhampani but ibisile 3 months ingasikholisi.
Wena ufunde wama kuliphi ibanga?
Mina ngifunde ngaba u-form 4. Abazali bami bebengahlela mali yokuzisa esikolo. Ke ngiqeda u-form 4 ngathi ngasebenza ku-company ade ngisebenzele ukuze ngikwanise ukuya esikolo.
Kusukela khonapho ubungakadluleli phambili esikolo?
Hayi, bengakadluleli because ngilo mna wami ondlandelayo ngiye lami ebesamkhangela ngijani esikolo kathi sisesikolo.
Ukuliphi ibanga umna wakho?
Ade senza u-form 5.
Uphila ngani pho Kero?
Yakuzama nje uyenza ama-piece job, uzuza ama-$5 noma ama-dollar. Kunzima nje la ma-piece job angikhona lawa izikhathi yabe ngatholakali.
Ama-piece job watholayo nganjani la?
Noma ukuthela umuntu uzuza $5 noma uriqenta ihadi yakhe. Because ama-industry akobulawayo wonke asefile, avaliwe most of them. And lama-company angapha amaningi angikhona ayavala.
Siyake sibone ikakhulu emaphandleni, ngisho lasemadolobheni abantu abangomama ikakhulu abangasebenziyo besenza amaklabhu behlangana besenza okunye okungabanceda empilweni. Wena njengosakhulayo akulanhlelo ezinjalo oke wangena kuzo?
Amaklabhu angikhona amanye abefuna izimali. Vele kugcwele i-corruption kobulawayo, izinto eziningi ziyazifuna imali ukuthi uzenze.
Esigabeni lapho hlala khona okuliphi logic?
Ngiyenkuluma Ntoko.
Alikaze lihlale phansi njengabontanga khona phe logicini libonisana ukuthi lingaphuma lamaceba kanjani?
Hayi ukuthi abaningi bangikhona sebayenda. Abaningi njalo basela themba lokuthi iZimbabwe sizalunga. Akusela abantu abaningi sebabalekela bayegori besiyadinga umsebenzi.
Wena ukaze ucabangelayo ngokuba landela?
Ukuthi yabona ukuthi ayabungelayo imali yamkhona ukuthi balandele yedinga umsebenzi. Because abaningi ngabaleso, abaningi ngabalamadoda abo khona ngale asuke bathumela imali yokusabuya khona.
Selisondele ikhefu leKhisimusi yatsho ukuthi imali kayibambeki. Ulibona njani leli khefu?
Hayi, ikhefu kufana namalanga wonke kithi ngoba kuyabheda. Yabushonisa izinto ezifana naye zeyo kuyabheda. So kuyafanana nje. Awuna zaKhisimusi. IKhisimusi yaphela kudala. Nezinto zangikhona ziyadura. Ungathola $5 ziyathenga ipinkwa sedola. Okunye vele siphelela ukuthenga amafutha endlini la okugcoba landani. Lo nyaka kula ngoba abantu bayakhala, amakhampani ayavala, abanye kungabaxotsha imisebenzi. Avela kula lo nyaka, maybe uhulumende khona ngale nabahlezi kahle nje abaphezulu, but lo nyaka kubulawayo kula lutho.
Kuyini ongathanda ukukutshela yena uhulumende ngodaba lwemisebenzi lo?
Uhulumende makavula ama-industry abantu bethola imisebenzi because kunabanye abanesi abakhwalifayileyo lakathesi abakatholi imisebenzi. Lokho besahlezi bakhwalifaye ngo-2012. Lokho be-employer abantu but abantu abatholi imisebenzi. Lokho be-employer bebaqhasha ukuthi bazofunda i-nursing kumbe i-police kodwa abatholi imisebenzi.
Ontanga abanye abanjengawe Kero ungathanda ukubatshiyela wapha amazwi?
Ngamatshela khona ukuthi iThemba singalilandi asifikizwe maybe kuzolunga ngomnyaka sibe silokho sibamba khonokho esikutholayo sifunde ngawo lesikhathi sokufunda la imali yokufunda ufunde sibili khona la uzakhona ukuzuza umsebenzi ongathi ungconanga nokubhadala ngcono ibe ngiphandle kwelizwe nothe eZimbabwe ngoba iZimbabwe ayela msebenzi.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Kero, siyabonga kakhulu njalo siku ufisela ikhefe elihle kakhulu.
Nami ngiyabonga, lami libe lekhefe elihle.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo ntombazana wakobulawayo uCaroline Mazo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ukuzigqiba ezanamhlanje kesikhangele ebesinaso. Ibandla le-People's Democratic Party lithi lilomhlangano lenkokheli yalo okuhlaziya inhlelo zaleli bandla andubana lingene ebantwini ngendlela yokulungiselela ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.